Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lenkokheli yenhlanganiso ezizimele yokobulawayo kwaxotshwa intatheli zindaba ezenhlanganiso ezizimeleyo. Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation and Technology iSite, uMnumzana Zenzele Ndebele ubotshiwe emhlanganeni obubizwe nguMongameli Mnangagwa kobulawayo lamhlanje. Ngesikhathi izizalwane zaseSouth Africa zibuthene endaweni ezehlukeneyo zelizwe zinanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu le-Human Rights Day, abeZimbabwe ikakhulu abadabuka emhlubulweni waseMandebeleni bahle bathatha leli thuba lokukhumbula ukubulawa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Ku-Live Talk kuhlelo oluphathelane layo lwesifazane lamhlanje olwe Women's Round Table siqhubeka phambili sixoxa ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwa yingozi yezulu lesiphepho eye-cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe liye enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7 ntambama lango-6 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz shortwave.